sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 24 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka 1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuthana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo ukuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo.
Kufe abantu abalichumi lanye ekubhewukeni kweroli ebisuka ebhinga isiya ewange lamhla ekuseni ithwele abukholo lwesipostoli.
Ya abantu sibili abantu abafike esitendini sibili kufuze appreciate ukuthi MDC yenzeni laba bantu kufuze bekuthathe bethini into leyenzwe yi-MDC bengesaba bona ilizwe langikhona nayo lokhu elilinje.
I-MDCT iqale ukubukisa okwakuqala embalini yombukiso wezokulima weHarare Agricultural Show, kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokuthaywa kwentatheli zindaba ebisenza isebenza izimele.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lonke untengantenga okulakho ukuthi ungabi ngoqinileyo ukumelana leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo eKamativi namhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkozo yesipostoli besuka esiyabuwa eBinga besiya emhlanganweni wesonto yabo eWange. Imota le ibithwele abantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu 130. Njalo abalimeleyo bayelatsha eKamativi Clinic kanye lasesibhedlela seWange leseSt Patrick's. Lanxa amapolisa esacwayisisa imbangela yalingozi kulembiko ethi amabreki erolile ebengasebenzi kuhle njalo okusobala ukuthi ibithwele abantu abaningi kakhulu. Osaphethe isikhundla sikamqondiso wogatsha lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe, umnumzana Clifford Gobo, uthi balusizi kakhulu ngalingozi. Uthi abatshayeli kumele bahambe ngonanzelelo emgwaqweni. La ngamazwi agcizelelwe ngumeli weBinga North edalele ePhalamende, umnumzana Prince Tubeko Spanda, yena othi iroli le ibingamelanga ithwale abantu abanenkangaka.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka 1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuthana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo ukuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo. Kanti njalo njengenhlala yenza siyakhuthaza ukuthi bakithi nxa umuntu ethe wathwala abantu abaningi kangaka kanti uhanjelwani vele ebusuku. Ukuhamba ebusuku akulunganga. Kanti njalo noma ama-details onke singakawatholi ukhanya ngani ama-emergency services ethu akawarespondanga ngesiphangephange baphuzile ukuyafika engozini ngoba nxa kuyikuthi ingozi yenzakale ngama-past 2 kwakhanya ngani abafike kuqala bangabe befike ngabo-5 kutsho ukuthi ama-emergency services ethu engabe engasebenzanga ngendlela efaneleyo kodwa ongasenani sisadingisisa ukuthi sizwe ukuthi kanti kuhambe njani lawo amapolisa asadingisisa sisukuthi kuhambe njani sisakhala njalo lalaba asebevele sekusaziwa ukuthi kabasekho sebebhubhile ngoba ngikhuluma kanje kule mize eminingi esengitshele ukuthi kozibani hatshi sokukhonfeni ukuthi hayi akasekho sokulesililo. So ngigijima kanje lami ngigijimela ukuthi ngiye kuba khona ukwenza ukuthi siyebonisana nalabo abakhona ngale kusini ukuthi kuhambe njani njalo ukuthi ama-investigations ayahamba njani lokuthi mhlawumbe uhulumende singacela ukuthi engenele encedise labo abalimileyo kanye nalabo abalahlekelwe yihlo.
Lichithekile igazi labantu abanengi lonyaka eMnumzana Sibanda, bafile abantu abaningi kakhulu engozini zomgwaqo lapha. Elungaqedwa njani lolu dubo?
Ngiyakholwa kunengi okufuza ukuthi sikwenze njengelizwe ukuze sizame ukuthi sinqabele izingozi eziningi kangaka. Ikakhulu lezi ezimvova abantu abaneke, uyananzelela ukuthi sike saba naleyana eyenzakala eduze nekaroyi, ibhasi yakhona ibigijima kakhulu ibihambe ebusuku. Nanku sokwenzakele kathesi lokho kwenzakale ebhinga lakho, imota ibihamba ebusuku, ukuthi ibigijima yini kasikwazi, njalo ukuthi kube lo dubo bani hathi kasikwazi. Kodwa nje I think into okufuza ukuthi siyenze ukuthi okwakuqala abantu nxa bethe bathwala abantu abaneke kuqakathekile ukuthi okwakuqala benanzelele ukuthi imota zabo zikukondishini yini. Okwesibili, isiqubu sabo abahamba ngaso singanani. Okwesithathu, udriver kambe umchayeli angabe esesimeni yini sokuthi angahamba lo mango ethwele abantu abaningi kangako.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imifanekiso yemota ebile number plate
Uxolo umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli webhinga North edalele ePhalamende. IMDC iqale ukubukisa lonyaka okwakuqala embalini yombukiso wezokulima oHarare Agricultural Show, kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokutshaywa kwentatheli zindaba esebenza izimele uAndrison Manyere obethatha imfanekiso kulesi stand. Njalo utshaywe ngabacatshangelwa ukuthi bengaba ngabebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imifanekiso yemota ebile number plate ebilotshwe ukuthi RG Mugabe, ebichayelwa umnumzana Ephraim Chizora ohle wehla wamhlasela. UManyere uthi umangaliswe lesi senzo. UChizola obesefuna ukubamba ngamandla ukungenisa uManyere emoteni yakhe ahambe laye lapho kungaziwa khona, kodwa wakhuzwa ngabanye bakhe bezanu-PF. UZulu weHarare ulembono ehlukeneyo phezu kokuvunyelwa kwe-MDCT ukubukisa, bekhona bathi kulungile abanye bengakusekeli. uLeopold Munende ngosakhulayo oyisakhamuzi seHarare obesembukisweni walonyaka we-Agricultural Show, yena uncoma leli nyathelo le-MDCT.
Ambona nje njengento enhle sibili ukuthi labo bantu bazi ukuthi iMDC lokhu ikhona, ngoba sifale emaphepheni kulamalanga shona sibona ZANU-PF ZANU-PF ZANU-PF, so ngani iMDC iyakhohlakala. So layo nxa ikhanya layo icabanga ukuthi ibuye kusho izozibonakalisa ebantwini, mbona kuyinto.
Lanxa yena ethekelele istandard seMDCT uthi iningi labantu liyesaba ukufika duze kwaso.
Abantu bayathekelela khonapho, yinto ehluphayo ukuthi abantu besaba, but msalo ukuthi besabani bona, kodwa bejamuka bayajamuka, kodwa besaba ufika estendini benikwa ama-pamphlets. Ya abantu sibili, abantu abafika estendini sibili, kodwa kufuze si-appreciate ukuthi MDC yenzeni. Laba bantu kufuze bekuthathe bethini, into le yenziwe i-MDC bengesaba bona, ilizwe langikhona liyabe lilokhu elilinje.
Kodwa umlondolozi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi seHarare oyintatheli zindaba uthi kuyasolisa ukuvunyelwa kwabe-MDCT ukubukisa lonyaka.
Esikubona ukuthi ibandla leZANU-PF siyazibona yilo elikhokhelayo ngathi ama-provinces wonke ayenzakala elizweni leZimbabwe. Le-agricultural show ikhokhelwa nguhulumente, iZimbabwe Agricultural Society, uhulumente weZANU-PF. Singakhumbuli indlela lokhu kwenza ngayo isikhathi esiningi, abantu abaku-agricultural society ngabantu abaye bevele belama-links kubandla leZANU-PF. Singakhumbula komunye umnyaka ngibona abantu abaku-92 nxa ngingaphambanisi, umnumzana Didmus Mtata, yena owaphinde waba ngusecretary for administration weZANU-PF, owaba nguchairman owe-agricultural show. Khathesi-ke sibona thina sifunzakala-ke ubana leyo agricultural.
Lokhu uthi kuveza ubuphoxo bezanu-PF lohulumende.
Bona lonto kwindlela ke ezanipifu eyokuphoxa iqembu ibandla leMDC ngoba siyazivana amaphisi babo abaningi balokwesaba. Ngibona ngani mina abantu abaningi vele bazakwesaba ukufika kuleso stand ngoba kabe kuloyo umoya wokuthi ah xa ungabonakala sudlayela lapho kule okwenzeka khona izinto zeMDC uyakulandeni kambe kusho ishiwe siyazivana ikulala ukuzozikholisela lokulala ukubana ungahlukumezi. Kodwa ngomoya okwesaba osebantwini beZimbabwe ngibona ngani lokhu kuyindlela yokuhleka phela ibandla leMDC thi.
Lanxa kube lalesi sehlakalo, abalimi babuyisa izilimo zabo eHarare Agricultural Show kanye loZulu batshengisa ukujabulela owalonyaka bewuncoma bethi uqoqekile kule minyakeni yangemuva. Umnumzana Ivan Sinyoni ulima esenkayi eMathebeleland North kuwo 23 eGwamba eTunke. Yena ke ulima izilimo ezimbalwa ezivalisa umumbu, inyawuthi, amabele, indumba lamazambane.
Isho yalonyaka hayi ngibona inhle kakhulu lami ngithabele kakhulu ukwenza kwayo. I'm expecting ukuthi lami ngizihambe lomvuzo.
Lumbono usekelwe ngunkosikazi Roberta Katunga okhokhela uhlangothi bezokhulumisana loZulu kunhlanganiso ebona ngezombukiso weHarare Agricultural Show.
Isho iqhubekela phambili kuhle abantu lokhe bengezeleleka ababuyayo in terms of ama show goers sike saba lezethekeli ezihlanganisela uVP Honorable Mphoko ubhodile ama stands ekhangela ukuthi kunjani and kusasa yi official opening uPresident Robert Mugabe muyozabe ozavula isho njengo guest of honor wethu.
Uchaza owalonyaka njengoqoqwe ngendlela yaphezulu.
Iquality yama stands nxa si compare lama previous editions is higher. Ama exhibitors ethu wonke afake maximum effort in making sure ukuthi ama stands abo of a high standard.
Abazathola imvuzo bakhangelelwe ukuyinikezwa kusasa ngumongameli Robert Mugabe onguye ozavula lombukiso okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Abantu beminye imizi emangweni wakomadlambuzi egoqela koBhangale leGonde kunye labo somabhizimusi balendawo bakhala ngokuthi babhekane lodubo lwamanzi osokubamba ngamandla ukunatha lezifuyo edamu lemadlambuzi elilamanzi angahlanzekanga. UNompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo, iningi labantu liphila nzima ngenxa yokusilela kwamanzi hathi kumadlambuzi kuphela kodwa ngasemhlubulweni emandebeleni osekuthiye iningi labantu linatha amanzi angahlanzekanga. Imifula lemithombo sekwawoma, uZulu usehamba umango omude esiya kukha edamu lemadlambuzi lasezitolo zakhona osomabhizimusi baphila nzima. Unkosikazi Seli Sibanda uthe banatha amanzi edamu angcolile abanamigodi ngakho ke bacela ukugejelwa imigodi njalo sebeneminyaka eminingi benatha edamu.
Sinathe damu amanzi anjalo angcolile asila migodi konke siyahlupheka funa ukuthi besilungiseli besidingele imigodi. Ayimningi kakhulu. Kakhulu. Ngakuthi isithuba sami ngasibona mntana. Singithi natha manje idoti ngapha siyagula ngapha siyezani. Asila ncedo.
Osakhulayo uCleopatra Moyo uthe udubo lwamanzi emadlambuzi lunzima njalo imithombo iyacima bacela ukugejelwa izibholane.
Siyakhupheka lapha kwidolo amanzi kusho ukuthi sihamba umangobude sivela kashana eBhangale 7 kilometers siyahamba sizothi lapha bomama amanzi sibuya wendi kuthi kugashana.
Umnumzana Dengani Chaguma Sibanda uthe basuka eBhangale bahamba amakhilomitha ayisikhombisa bezokukha amanzi.
tubola manzi lesikhataza kakhulu njengoba libona siphophe inqolo yethu lamadonki lawa siyadingela umama amanzi edamu njalo sihamba i7 kilometers siyefika emakhaya ethu since 1980 silomgodi omunye eduze lamakhaya emfuleni laphana owachiya nguSmith lokho besithi bazasenzela wona lamanje asilamali zokuthi sibize laba ababhorayo bezosenzela.
Esinye isakhamuzi seBhangale umnumzana Rapson Moyo uthi ngeviki bakha amanzi kabili edamu lemadlambuzi.
Siyakhupheka lapha kwedola amanzi kusho ukuthi sihamba umangobude sivela kashane eBhangale 7 kilometers siyahamba sokuthi lapha bomama amanzi sibuya wendle kuthi kugashane.
Umnumzana Kintu Ncube uthi olenqola inkosi ngoba utholela imuli eziningi amanzi ngenxa yokuba bawathola kude, inqola ingafa baphila nzima.
Hey, lapha siyadubeka amanzi siyathola kachana njalo inqola ingapantsha kutsho ukuthi asisagezi labantwana laba besikolo abasagezi lokuwatsha sisawatshi. Hayi, lapha siyahlupheka kakhulu.
Ithi wenziweni?
Kade sifuna imigodi, imigodi iyo engasincedisa engaba seduzane ngoba idamu lalo likatshana njalo lilengcekeza futhi amanzi akhona ahlambulukanga.
Unkosikazi Evelyn Dube uthe yena emasendu uduze lomfula olamanzi kodwa abantu abahlala eGonde yibo ababhekane lobunzima.
Thina amanzi asihluphi, umfula lo esayidini esikiyo amanzi kapheli, kodwa phambili le phambi koGonde ngabe amanzi ayabahlupha nxa kunama-September October. Hayi, bagebhu abaze batshone, umuntu atshone phakathi kwegodi ikukuze bathole amanzi.
Iziqinti eziningi zemhlubulweni weMandebeleni zibhekane loduko lokuthola amanzi ahlanzekileyo okunatha. Iningi labantu linatha emachibini lezifuyo. Imigodi eminingi seyafa ngenxa yokonakala komnotho elizweni. Abantu abasenelisi ukuzilungisela imigodi. Lo hulumende ngenelisi ukugebhela abantu izibholane. Ngimele iStudio 7, ngiseMadlambuzi, nginguNompumelelo Moyo.
Livetalk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqhubeka sixoxa ngeziga zikankosikazi Grace Mgabe olakho ukubotshiswa ngosakhulayo uGabriela Angels okuthiwa wamtshaya ngentambo yegesi eSouth Africa.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwamukela inhloko kahulumende yakweleMalaysia umnumzana Najib Razak oza kwethekelela isigodlo seWhite House ngenyanga ezayo.
Abantu bakwele Angola abavote izolo kukhetho lokudinga umongameli sebemelele impumela yalolu khetho.
Ukusasa ibandla le-People's Democratic Party, i-PDP, liza kuba lomhlangano wedalela e-Standing Committee lapho okukhangelelwe ukukhulunywa ngodaba lokungena kumanyano we-MTC Alliance kumbe hatshi. Kulokwesabela ukuthi kungaba lokudabuka phakathi kwaleli bandla ngoba abangafuni ukungena kumanyano lo ababalisa unkosikazi Lucia Matibenga, abomnumzana Gordon Moyo lokucacaphulu labanye bayafunga begomela besithi abasoze bangene ngoba bengaphiwanga izihlalo zokuncintisa ezeneleyo ikakhulu kobulawayo. Ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano ababalisa umongameli webandla umnumzana Tendai Biti labanye bathi ukuya kukhetho kungelamanyano ikuchitha nje isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu endawonye lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ye ukungena kumanyano kakukhathazi kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi kuqale kulungiswe kulungiselelwe indlela phela kugredwe konke kucace kube segcekeni bese singena ke kumanyano ozahlanganisa kamabandla wonke ezombusazwe. Kodwa ke eqinisweni ke umanyano esikhathini esiningi ujayele ukudala ingxabano ngoba sikhangela ama-interest athiyeneyo amalunga amaphathi ezombusazwe. Yikho ke thina hayi sibona ingane kakwela crisis sikhangelele ukuthi ma usafika isikhathi esilandelayo esifithane kuzabe sekunomanyano ozahlanganisa amabandla wonke aphikisayo azombusazwe eZimbabwe ukuthi angqikelane ke nebandla lezano PF ngomnyaka ozayo.
Umnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto udaba, wena ukubona njani ukubana isikhathi sokhetho sesiyafika kodwa kukhanya indlela ayikagcandwa kahle? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangele ezomanyano lezi?
Okuqale okumele sikale sizibuze khona ukuthi into eyayivele icege i-MDCT le PDP yayini, kufuze sizibuze khona bese sizibuze ukuthi if umnumzana u-Edwin Ndlovu esithi akula nkinga ekhona, yena le eyayivele khona ekuqaleni bese hlukana seyayakuphi? Isidisaphile, idisaphile yayakuphi? So angifuni ukuqamba amanga, mina angilakuliseka, angilakuhlaliseka enhliziyweni yami ngokuphumelela komanyano ongenzakala phakathi kwe-MDCT le-PDP. Abantu be-PDP bengibahlonipha kakhulu, ngabahlonipha ngesikhathi besuka bephuma ku-MDCT besithi befuna ukuzimela ngodwa. Ethi asikukhangelele thina njengabantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi kube nokuqhubekela phambili kwe-opposition, okuyukuthi uMorgan Tsvangirai esehlulekile ukuthatha ilizwe okwesithathu, kwakufuze ukuthi avumele abaseselegazi elisatshisa abafana nabobidi labomangoma bathathe over, but wabe lokhu ebambelele esitalweni. Baphuma sabajabulela kakhulu sathi bazowakha into enhle, kodwa nampo sebefuna ukubuyela. Yena le into yokuthi kuthiwe khona umsebenzi okhona eZimbabwe yikhuphi izanu, yinkalakatha yamisteki. Yikho ngizaphakamisa omutsha lo ongenele ku-opposition okuthiwa ngunkosana moya othi yena inkinga ekhona kuma-opposition ukuthi bafuna ukunikana imisebenzi, as long as abantu bekhangela indaba zombusazwe ngaleyo ndlela ukuthi kufuze basuse iZANU PF banikane umsebenzi, akula nto ezophuma. Kusizwisa ubuhlungu ukubona abantu abahlakaniphileyo njengabobithi labomangoma labocacaphulu abakobulawayo labogeorge Mkhwananzi labo Edwin Ndlovu befuna ukubuyela ezibini esikhangelele ukuthi ngabe sezibuthwa nje zilatshelwe phandle, bafuna ukuzihlanganisalazo. Kuyabanika amagama amabi, kuzabanika amagama ababi.
Nanto udaba umnumzana Edwin Ndlovu, uthini wena ngalokho?
Ngimlalela umfowethu kakhulu. Okokuqala amabandla abe ehlukaniswe-ke yimbono eyabithiyene. Kodwa-ke makase sikhangela ukhetho sesisiye ekhekhweni, abantu beZimbabwe abaningi kabavoti. Bengavoti kungenxa yokuthi bathi amabandla aphikisayo ayehlukane kakhulu, maningi kakhulu. Yikho ngokwenza njalo amathuba okuthi-ke aluyise ibandla lezanu PF alikhethe embusweni malutshwane. Abantu beZimbabwe bafuna ukuthi kuhanjwe ekhethweni kubanzini, kokubanika i-confidence yokuthi baphume ezindlini bahambe beyovota ngokumele. Yikho-ke sithe thina kasihlanganisenini amabandla ezombusazwe wonke. Ungakhangela into yomanyano emabandla ezombusazwe iqaliswe yithi ku-PDP. Sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe kodwa kungabi lokuginyana phakathi. Singene siyi-alliance, singene silebizo le-quality mina le kungena ekhethweni, kodwa elinye lelinye lamabandla lizimele. Kuthi ma ukhetho ngaphela omunye nomunye uma esendaweni yakhe kungabi lokuginyana. Yikho-ke sesithi thina kasaneke labo bonke, uhlanganisele omjuru, uhlanganisela-ke umtasa, umtambara, owezishodazi, ngotshwangirayi, konkeni sithi kasihlanganeni ukhetho lolo lomnyaka ozayo. Singahlangana thina kunika abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe, i-confidence yokuthi bayivota. Kodwa bangazothaka kule MDCT, kule MDC, kule PDP, kule ZAPU, kulobani, kulobani, kulobani. Abantu bathi, lapha lezafika ivoti, bese lihlala ezindlini bengavoti. kanti sidinga amavoti abo ngomnyaka wodlalo. Ikhakho kwenza ukuthi kathese sicimeze sindebilebile libabayo kodwa ke sicimezile sithangele silenjongo. Into enkulu kaNdlovu la abalaleli bonke abalaleleyo yinjongo ukuthi athi injongo kuyini. Ilizwe leZimbabwe lifile lokusigaba elikiso sona ngenxa yombuso weZANU-PF ikhokhelwa umgalo lelo kuliqiniso. Yikho-ke injongo kumele kube yikukhipha leZANU-PF ufake amapholisi aqondileyo ilizwe libuhle kuhle imisebenzi ivuleke labafuna ukuzisebenza basebenze e-economy ibe right siphume ku-isolation leyo-ke. Yinjongo ekhona kaphela.
Nantu daba mnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthini wena?
Injongo inhle, injongo inhle kodwa indlela esikwenza injongo inhle yenzela ukuchaza ngayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kuhle kakhulu ukuba umlalele uyajabula mpela ukuthi hawu injongo yenu inhle lifuna ukukhipha izano lifuna ukwakha and so on alifuni ukuginyana.
Alo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethe ecubungela izombusazo bexoxa indawonye lesiphatha amandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ohulumende abagoqela eleFrance eleBritane leMelika bathi bathakazelela isinqumo esithethwe lilizwe leLibya elithi ibutho leLibya National Army lizahlolisisa ukubulawa kwabantu mahlayana edolobheni leBenghazi. Ibutho leli lithi liyazwisisa okwenziwa ngumthethwandaba we-International Criminal Court kumbe i-ICC ethi ifuna ukubopha omunye wabo uMajor Mahmoud Mustafa Busaf al-Wefali. Ibutho leli liphinde lathi selimise uBusaf al-Wefali umsebenzi ukwenzela ukuthi umthetho usetshenziswe ngemfanelo. Ilizwe leMelika lithi kumele kuvezwe ukubulawa kwabantu mahlayana eBenghazi ukwenzela ukuthi labo abonileyo babotshwe. U-al-Wefali ongomunye wabakhokheli bebutho eLibya wethiswa icala yi-ICC elokuthi ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017 wabulala njalo wancedisa ekudubuleni abantu makhaza abangamajumi amathathu lantathu lezibotshwa ezazilimele. U-al-Wefali udlelana lo-Khalifa Haftar wayengomunye wabakhokela ibutho likamuyi umongameli Muammar Gaddafi wabulawa ngesikhathi uZulu ohlomileyo ethatha ilizwe leLibya. U-Haftar owamanje ukhokela ibutho eliqine okumangalisayo elithethe ngenkani idolobho leBenghazi elathunjwa ngamaLiqaja. Ilizwe leMelika lithi kumele bonke ababulala abantu makhaza babotshwe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleLibya. Amazwe agoqela eleFrance, eleBritane leMelika athi loba kunjalo azaqhubeka esekela uhulumende weLibya. Amazwe la athi athakazelela lokuqatshwa kukaGhassan Salame omele unobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ozama ukuthi kulungiswe udaba lwezombusazwe kweleLibya.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Singakhangeli inhloko zendaba ngwenya bakhona nabantu behighlanders lapha bengithembise abalaleli ukuthi sizabadlalela ingoma ikakhulu abalandeli beqembu lecholojo benithe sizabadlalela ingoma ekazinja ziyamluma ethi cholojo FC ngeyethu but asela sikhandi bayakhala abantu behighlanders la highlanders itshaye icholojo isiba le first win yayo kusizini icholojo izolo.
Hayi kunzima ntunge ukuyihighlanders, abanye bathi coach, abanye bathi ngumqondisi, akusaqondakali ukuthi kuyini ukwenza.
Kunzima esikhalangeni sithi kwakabangalala, kwakabangalala kunzima, asaziyozala nkomo.
Hayi kunzima sazi ntunge.
Siziphetheke ezo suku.
Kufe abantu abalithumi lanye engozini yomgwaqo ekamativi lamhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkonzo.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lokhe untengantenga okulakho ukubangela ukuthi ungabi ngoqinileyo njalo wenelise ukumelana lebandla leZANU-PF kukhetho oluzayo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande lelale.
Lontungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.